mina ngithanda ukwazisa abalaleli ukuthi mina ibizo lami ngukansela Peter Moyo owe-Sasaton. Kodwa ke kathesi sengifuna ukuba ngu-MP owe-Sasaton njalo.
Umele liphi bani?
Ngile kuma primary i-MBC Alliance ekokhelwa ngomnumzana uNelson Chamisa. So singenile kuma primary yethu awe-MBC nganqinkisana lo Honorable Manikire nganqoba. So kathesi sengikhangelela ukuthi khona abantu bangivotele ngiguqule izinto ezine akade zingahambi kuhle. Abantu banginike i-vote of confidence ngoba babonile ukuthi khona ngisebenze labo kuhle for the past 10 years ngingukansela. So ngiyababonga kakhulu abantu ukuthi bane-confidence lami.
Singathi thina bangaki oncintisana labo njalo bakhona yini obakhumbula amagama?
Baningi. Sifika kuma-10. Abantu bangikhona vele namabizo akabala mabizo abaziwa. Nokungamabandla lokhu abancintisa bekukho vele akwaziwa. Okunye ngoziphi, okunye ngo-MPP, okunye ngobani vele akuqondakali. Umuntu olebandla elilebizo yimi kuphela lowezanu-PF othiwa ngumakhahamaze but angimazi. Njalo izihlali ezangapha abamazi. Mina ngihlala khonapha elokhu ngivama umuntu wonke uyangazi.
Ngeziphi izithembiso ozithembisa uZulu nxa kuyikuthi unqobile?
Okwakuqala abantu bazakhumbula ukuthi khona lapha asila secondary school. Lesiloko silisana lakho khonokho. But I'm happy ukuthi khona i-government yanginika indawo eyokuthi sibe ne-secondary school lapha eSasaton. So into esiyenza kathesi yikuthi khona sibona ukuthi khona uhulumende yakhe i-secondary school yena leyo. Okunye futhi khona sikuyenze kuncedisa ama-council. Izinara kakufanelanga ithathe imali eyita tayo ihambisa lapho ebehambisa khona. Imali kufuze ithathwe yi-council ilungise imigwaqo. Imigwaqo ayingeke yalunga nxa izinara ilokhu ithatha imali ngendlela abayithatha ngayo. Kula bantu ama-pensioners e-railway lapha bayaqhubeka abantu labaya sebeluphele bakuma-70 years. Imali abayitholi bathola ama-$7 kumbe $16 njenge-pension. Yinto okufuze ngiyifayite yona leyo ngiyilungisise ukuthi ama-pensioners laba bathole imali at least i-minimum wage ez ukuthi khona baphile. Njalo bengabhadali into eziningi-ningi abantu abasebenzele ilizwe kakhulu. So nxa sesingene kuparlament yizo izinto okufuze sizibone zonezo o-ayipha labaphola boposa fuze sincedisane silwe ngakho uphume elizweni into enjalo akufunakali. So izisebenzi ezilapha eRugari njalo eRugari akula supermarket siyadubeka i-railway yele yiyo elelendi eningi kakhulu. Fuze sibe labo OK, fuze sibe labo TM, fuze sibe labo Pick n Pay lapha ikuwadi 13 ngoba akula lendi ekhansili nge-railway. So i-railway nge-government yikho nxa mina sengingenile khonokho nizayenza ukuthi khona i-government inike ikhansili ilendi leyi ngoba yakho ama-shops akhanyayo. Yinto esifuna ukuthi khona siziyenze zonezo. Zinengi angeke aziqeda lapha-ke ngoba sisalele kakhulu.